Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNkwekwezi 2023 mokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi ihloseni
abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho oluzayo
kuhamba kwesivoter registration and abantu baqalisile namhlanje okuchecka i-inspection yoku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll sesizimisele sesimelele ukuthi sizi-date kuqalise ukukhankaswa for ukhetho
kodwa uhulumende ukuthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo abamela amabandla atshiyeneyo abakuhlanganiso ezizimeleyo labanye bathi kuyamangalisa ukuba kwezinye izigaba iZimbabwe Electoral Commission ngayela gwalo olulamagama abantu abazavota lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelwe ukuba kusasa uzavikela uzulu ngokhetho ngosuku lokhetho oluzayo sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change
kuyadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi ihloseni ngoba ngezikhathi zekuseni ngo-8 o'clock sibhodile safica izeki junior officers sezilungisile amatafula lamaphepha kodwa i-voters roll ingakabuyi kuthe ngama-11 to 12 ezinye indawo ede sesile ama-voters roll kodwa abantu njengoba ede vele sebenyampa inhliziyo ede kungasela muntu. Kulezi ndawo abahamba befaka khona ama-voters roll randomly. Abanye baqale ngo-9, abanye ngo-2, abanye lakhathesi ezinye izindawo azila ama-voters roll. Abantu bajamile. Uzulu selahlithemba ukuthi bangazi bavule emini abangake bazuza umuntu ngoba izeki ayila publicity ayila promotion ngabe idinga iframachini ihamba itshela abantu ukuthi hayibo sesivulile ngoba abantu ethe bemele izolo balala lokhu belokothi kuyakhangela amabizo abo sizwa kwenye ukuthi sizwa kwezinye indawo kuthiwa sebesebenzisa amafoni *265# sebebiza umuntu sebetshaya ifoni ukuthi ifoni liyana imtshele ukuthi urejistwe ngaphi ifoni siyakwenza kodwa phela engenye ingakuvume ingakutshela ukuthi useconstituency ethile isibongo lebizo kuphambanisekile
akusho ukuthi bakwenzelani konke lokho
sibona ngani izeki kayizimiselanga uma izehluleka ukwenza i-voters roll bazabamba njani i-national election day ngifika indawo ngabona kulama officers amathathu emagwegwe lelo mpholiso yedwa ngahamba ezikolo eziningi kobulawayo ngabona ama-ofisa amalutshwani abezeki kungalama voters roll okweminye lokhu bahamba betshiya i-voters roll laphana lalaphana lokhu besithi abala izinto zokuthwalisa okuthiwa i-logistical support angazi ibhajethi le eyavile emazweni amaningi siyakwazi ukuthi kula Japan eyadonethayo lamanye amazwe esingaziyo kodwa imali leyo bathi abala mota zokuthwala ama-voters roll. Hayi mahlabezulu lokhu yisinda bayichiye. Lokhu abazama ukukwenza hayi ingxabangxoza. Yikho ke sithe sitshela abantu ukuthi abantu bengabuyele emuva abahambe baye khangela amabizo abo.
UMnumzana Felix Magalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala esabelweni seMathebeleland North. Uthi uhlelo lolu olugqitshwa ngolwesithathu luqhutshwa ngemfanelo.
Hayi, kuhamba kuhle i-voter registration and abantu baqalisile namhlanje oku-checka i-inspection oku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Ngoba kwezindawo khanya ngani kwakuphambanisekile abantu ngamanxa ema-demarcation, but kathesi abantu babhizi baqalisile namhla ukuthova up to Wednesday uku-checka amabizo abo ku-voters roll.
Singathi-ke ama-voters roll akhona yini lamhla njengoba sizokuthiwa-ke kade ngatholakali?
Ama-voters roll akhona. Yebo, phela abantu be-checka ba-checka kuma-voters roll akhona.
Kwezindawo kuhamba kuhle konke kumbe kukhona okungazani kuya?
Hhayi, so far so good, akula nto engahambe kuhle, yonke into ihamba kuhle. Abantu abavamethi be-checka uthola kuma-voters roll, then upresident uya-announce anytime soon ilokhu zena i-date yama-elections. Otherwise everything is going on very well.
Ye, besizwe kuzindawo kuthiwa-ke hhayi i-voters roll vele ayitholakali. I-voters roll ungazani iyafihlwa
ngothimthini? Kungaphi, kungaphi khonapho?
Hayi, ngitsho nje endaweni ezinjengokobulawayo, endaweni ezijeni ezinjalo singazi.
Kobulawayo ngazi lutho, ngazi nge-Martinot. I-Martinot khona kuqaliswe namuhla, so angeke ngitsho ukuthi ayitholakali yona, iqaliswe namuhla.
Ye, so
ungakobulawayo ngale ngomunye lawo uminista okhava khona, mina ngikhava i-Martinot kuphela.
Hayi, kunjalo baba Moyo. Ungathi-ke wena ngokuqhubeka kohlelo lolu ungacela yini uhulumende ukuthi kwengezwe isikhathi
bona be-rejistri yibo abakhulumayo xa benza iripota. Kungabe bona ukuthi kulabantu abaningi abangachekanga, but ngabe bona ukuthi abantu bonke bachekile and basuthisekile, ambona ukuthi kungaba le extension. But nxa kukuthi abantu abakwananga ukucheka kumbe abanye babone ukuthi abantu baluthwana abachekileyo, nede bengayi-extenda sabesizezwa ngabo.
Ye, singathi kona ngabho-ke e-Mart North ibandla elibusayo selizimisele ukuthi liyangena kukhetho lingqikilane lamanye njengoba soku-inspectwa kunje bese kuphutshaka kube kuhle.
Yes, sesizimisele, sesimelele ukuthi sizi-date kuqalise ukukhankaswa for okhetho.
Sizokuthiwa-ke umongameli uyamemezela usuku lokhetho, wena ukubona njani khonokho?
Yes, yinto yikwathi sikumelele vele besesimelele i-date kuyumongameli, ngoba besikwazi ukuthi ama-elections akhona lo nyaka ngo-2023, but ukuthi sibekwazi i-date yebe sesimelele ukuthi upresident e-announce i-date.
UMnumzana Richard Moyo ngumphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North. Sixoxe laye esesabelweni sakhe. Singangena kusigaba esilandelayo, sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba eli Russia lizame namhla ukubhomba idolobho le-Kiev kwele-Ukraine lisebenzisa indizamtshina zohlobo loma-drones. Elo Ukraine lithi liwise indizamtshina lezi ezingama-50. Abalwayo kwele-Sudan bazama ukuba kwengezwe insuku zokubeka phansi izikhali ngesikhathi isivumelwano sabo sensuku eziyisikhombisa zokuma kancane ukulwa ziphela kusasa. Elemelika ele-Saudi Arabia namanye amazwe akhuthaza ukuba okhokhela ibutho lokhokhela ingxenye yalo eye-Rapid Support Forces kumele bekhumisane umlotha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele-South Africa lithi kulabadabuka kwele-China abatshontsha izihlahla eziningi egangeni okuthiwa zelapha imikhuhlane embalwa. Izihlahla lezi zibizwa ngokuthi ngama-succulents ngesilungu. Lokhu kubikwa ngabezindaba aba-Associated Press. Sokuyisikhathi sezamasiko. Ye, kusigaba zamasiko sixoxa lo nkosazana Cynthia Dube, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lwemitshado ukuthi indaba imitshado idilika kangaka kulezi nsuku. Madube, sakwamukela kuhlelo. Ye, siyakuzwa kakhulu. So akusitsheli ukuthi wena ubona njani indaba imitshado ingazanayo imi kangaka?
Okokuqala Intshode yachitheka ngesikhathi kuchitheka isiko. Isikhathi esesiphila kiso uzobenza abantwana bethu yi-20 years century. Yikho lapho sibe bamoshakala khona izinto. Ngoba nangesikhathi sakudala yayichitheka kodwa hhayi kakhulu kangako. Lama-equarite la asuke afakwa yiwa wahle wamosha zonke izinto. Bona ngani uma kungabuyela isiko kube khona landela isiko yonke into ingama kahle.
Yiliphi isiko obona engazane kumele libiselwe ukwenza ukuthi kuhambe kuhle?
Imithetho yesintu kumbe ngithi kuqala ekukhuliseni izingane bakhuliswe ngohlobo lona lelani sesikhuliswa ngalo inhlonipho, umntwana akhule aze akwazi ukufundiswa ngesintu. Angakwazi ukuthi la mayithatha athathe ngesintu aqale ngokwesintu afunde ukubekezela ngoba kudala yayisima nje ngoba sasifundiswa ukubona noma isimo sisibi kanganani sibuhlungu kangakanani emthabeni kuyabekezelwa. So imthabeni lena ikhona eyesintu ngoba kwakusuka abantu belayiwe kumanje sokwenziwa imthado yesilungu abasanayo abantwana sokugqoka kuphela nje amaveyili ahluke right bathi umthado wangikhona uvuka uphelile. Ngoba kusuka kungalaywanga abantwana kungikho ababalayayo nabo anti
singathi obabakazi yikho ongazani kuyahlupha khona ukuthi abasekho abokuthi balaye laba abashadayo akunjalo.
Yebo, bona basuke bengasekho kodwa uma kungibona kuyabiseka isiko isintu sethu sakudala bakhona obabakazi ngoba akekho umuntu ozala eyedwa bakhona kulo malulo obabakazi nayo usuke khona. Abasekho ngoba sekuyithi manje sokhethe ukubana abantu bathi baphila le mpilo entsha. Njalo okunye engikugqugquzelayo omama bathi sebukhona. Ngisathi omama kabazikhulisele iy'ngane zabo, omama kabazilayele iy'ngane zabo. Ngoba uzothola ukuthi yebo anti noma bengaba khona kumbe ngitho babakazi bengaba khona, labo sebethanda ukuphila naleyana impilo yesimanje. Kodwa uma ungumzali, ungumama kumbe ungubaba, zilayele ingane yakho ukwenzela ukuthi nama isiyangena kulowo mthatho ibe ikwazi ukuthi ilayekile itsheliwe ukubana emthadweni behlangana nezinto ezinjani.
Ye, phose lokugcina khonapho mama.
Yebo, siyabonga. Ngithanda ukugqugquzela nokukhuthaza kakhulu ukuthi isiko kalibuyele ngoba uma kubuyela isiko yebo asingeke silingabuyela ngokugcweleyo kodwa khonokho okuncane okuzayenza ukubana imthado ime labantwana bakhule kahle kuphele izimi nazo zonke lezi izinto esezidalwa ukubaleka kwesiko. Yikho-ke okungabuyisela konke ubuntu babantu. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu-ke lapho besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube
ayawutshela bathi salulande.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamela inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngesikhathi esedluleyo sihlobo zenkosi ezithandekileyo sabala encwadini kaJohane isahluko sesine indima yesikhombisa labe esathola khona ilizwi elifundeka kanje ukuze siliphinde njalo sikhumbuzane ngalo. Kufundeka kanje: owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi, uJesu wathi kuye, "Ngiphuzise, akunginathise, ngimile nginika amanzi, nginathe, ngikholwe, ngiqhubeke ngohambo lwami." Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje-ke ngithanda ukuthi-ke ngikhulume lalabo abalamathuba empilweni okusiza abanye abantu. Umama lwaseSamariya wayekwazi umthombo lapho kukhiwa khona amanzi ukuthi asebenzise lawo manzi empilweni yakhe labomndeni wakhe. Namhlanje ilizwi leli singalithatha sithi abantu kuleli lizwe esigodini labesihlala khona endaweni ezishiyeneyo emadolobheni, emakhaya, ezinkomponi, emaplazini, la kuma-resettlement, abantu badinga amanzi okuphila. Abantu bathwele nzima, siyazi ukuthi abantu bayaswela labala misebenzi bayagula bayagulelwa bayafa bayafelwa abantu bayakhala ukusa kwamalanga ikakhulu kuleli elakithi mhlawumbe la kwamanye amazwe ukuthi lina elilakho ukusisiza sisizeni singabe singasomhlobo wenu singabe singasibo bebandla lenu singabe singayisibo bohlangalwa kini singabe singabantu bokuza singabe singabantu abedlulayo kodwa usalayo ukuthi singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu badinga uncedo kulabo abenelisayo siyabona njengoba kunje nje kwelakithi bakhona abazuza abaze badlulise abanye bakuzuza ngokusela ngokuntshontshela isizwe inotho yaso eyiyo okumele ibe inike abantu bakulelo lizwe njengalo leli elakithi ukuthi baphile impilo engcono bayakhala ke abantu bathi ake lisinike lathi ke siqede ukoma lokho esilakho usizana ubana uzwe nxa ubala ulalela indaba umuntu olezimota ezingabaliyo kodwa umuntu ugada imota eyodwa ingabe isiphi isikhathi esikhona abanye sizokuthiwa bala amaplazi edlula ubulawayo abanye sizokuthiwa legolide lezembiwaza kuleli lizwe ezibiza izigidi kuya ezikhwameni zabo babe sebesithi abantu hayi lathi ukuphila siyakufuna siphe kunini lathi sithole ukuphila lanxa ungasoze ulingane lokwenu kodwa lathi siyakufisa ukuphila ake lisinike amanzi lathi sinathe sithambise imphimbo ayisilocala ukuba lempahla olayo lemali olayo kodwa okuba licala ikuthi kuzuze njani okwenza ukuthi vele wesabe lokuhlanganisa amehlo labantu ngoba kwenziwa ensitha kakwenziwa emehlweni abantu kodwa okusemehlweni kaZulu okusemehlweni omhlaba yikudubeka kwabantu ake usinathise lathi kancinyane siyabona nxa sisiyaphambili abantu baphiwa inkomitshwana mhlawumbe irayisi xa sokukhangelele ukhetho abantu abafuna inkomitsho yerayisi bafuna ukuphila kusa kwamalanga abake baphiwe abantu bakaNkulunkulu izinto ezizabaphilisa uNkulunkulu asizeke kulobu bunzima sisizane asikhulekeni Thixo ngena enhlizweni zethu abalakho lokhu abalakho babelane nalabo abangelakho ngoba bonke bayizidalwa zakho ngoJesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinela kusasa sike sizwe ezabatsha Wozabatsha namhla silo Daniel Nxumalo okuward 9 esijabugwe eNtobe. Siyakwamukela kuhlelo Nxumalo. Akusitshele sizokuthwa ke liqhuba uhlelo lwenu lwe-CCC lokudinga abantu abazalimela kukhetho oluzayo. Uqhuba njani kunapho?
Udaba esikilo olokukhuba i-consensus. Sisalindele ukuthi amabizo avela phezulu mayesehluziwe labo esabakhethayo eyethuli ukuthi sitshelwe ukuthi esigabeni esinje ozaba ngumembers of parliament engubani esigabeni esinje ozaba ngukansila webandla esesimele ngubani sesiqedile sesingena kuground
kodwa kukhanya kunjani kuqhubeka njani nxa usukhangela wena ukukhetha abantu liyazikhethela kumbe kuyahlupha
kuba kudube mina ngikubone kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bezikhethele umuntu abamfunayo mayikuthi idonki bayigade idonki yabo ikhethwe yibo kule ndaba yeprimary indaba yeprimary ilokucikikezela ngoba abanye ababe bekumaprovinsi ukhona umuntu ababe emthanda khona lapho bayamfaka berige kodwa ma abantu bezikhethele personal umuntu abamfunayo kuyinto enhle kakhulu
Singathi ke abaphathi besigaba konapho ku-CCC kabangeneli yini emgudu konapho bathi hayi khethani uzibani lingakhetha uzibani
amatisha asincedisile kakhulu amanesi asincedisile nabo sobhuku basincedisile labo bakhetha abantu ababafunayo ngitsho lazo izinduna zikhethile abantu ababafunayo ukuthi hayi thina sifuna ubani azime asimele engukhansila njengesigaba hayi thina sifuna ubani njengedistrict asimele ukuba yimembers of parliament.
Singathi ke ungatsho sibili ukuthi hayi khona lapho siqhubeka kuhle.
Siqhubeka kuhle sibili kakhulu ngoba okubi babadube ukuthi asifuni ukukhetha abantu abale corruption. Yikho sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasenhliziyweni zethu. Singakhethwa umuntu ofunwa ngabantu ababili abalezikhundla eziphambili. So ibandla le-CCC siyalibonga ukuthi lonyaka liyenze i-democracy entsha eyokukhetha ama-candidate nama-MPs ngoba libandla elitsha, ibandla likaZulu, umntwana omutsha ozelweyo okuthiwa yi-CCC.
Hayi kwalamhlanje simalapha kusigaba sabatsha besiloDaniel Nxumalo ukhona ngale kuward 9 esijabogwe entobe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo ake sizwe uJoseph Njanji esethulela lokho lakho.
Iqembu le-Dynamo linqotshwe nge-2-1 liqembu leNkezi Platinum Stars emdlalweni obusenkundleni eBaobab ukuthi eli-Highlanders libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-Green Fuel emdlalweni obusenkundleni eBaobab Field. Limpumela iza ngemva kokuba lawa maqembu ebe ngutshikilobhanqa 0-0 ngolwesine oledluleyo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Cape United libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-Simbabora ngase-National Sports Stadium kuthi ele-Triangle libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele-Shesham ngase-Kibo. Kusasa ngomvulo iqembu le-ZPC Kariba lizadlala le Chicken Inn ngase National Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Usenjalo uDan Ngwenya oqeqetsha abatsha kumaqembu abasakhulayo aqembu leHighlanders Football Club uthi uzwa ibusiseka kakhulu nxa esebenza labantwana. Kubika njalo uJoseph Njanji.
Ungwenya uqale ukuqeqetshele iminyaka engamashumi amabili lathoba mnembili njalo lonyaka usefikise iminyaka engamashumi amabili engumqeqetshi.
Ngaba out of action for a while. When I came back, they loaned me ngadlala ku-Epoch Mine. Ngihamba lo Nesai Moyo, Dumisani Ngulube, Billy Taka, sadlala khona ngale. From there I came back, ngabuya ngatrainer. But idolo lokhu elingikhathaza ngagcina nolokhu kuzangikhathaza ngasengiqalisa ukuyenza into ze-coaching from 2003.
Ungwenya usebenzele inhlanganiso ye-grassroots soccer okuyoyenza kwasungulwa iqembu lebantu Rovers i-Rising Stars eyayibunjwe ngu-agent sawo kanye lesikolo se-St Thomas kwathi ngemva kwalokho wabizwa liqembu le-Highlanders.
From 2011 ngakhotsha loDumaza Dube to me is a mentor umfundisi Boruto Mlwana. Bengilazi ngekhozo ze-player but as a coach Dumaza Dube a lot to me. Lakathi singawukhuluma ngaye ngiba ngifila sharp, ngifila proud.
Abanye abadlali abadlule ezandleni zikangwenya abadlala kuzinga laphezulu ngababalisa uTeenage Radebe odlala eMelika, imvimbi yeFC Platinum uLawrence Mhlanga, abadlali beqembu leHighlanders uGodfrey Makaruze, uAshford Dafaira kanye labanye. Uthi yena uyabusiseka kakhulu nxa esebenza labasakhulayo ebabona bephakama bagcine bedlala kuzinga laphezulu.
Wonke umuntu elayifini uyafuna ukukhula, akula muntu ofuna ukuhlala fans, but passion yami phansi abe bafani laba. I mean, I think I'm okay but ukukhula nyabe ngufu, but I don't think ukuthi ngingachiyana lalezi ezipansi lezi ngabe ngi-right. I want to catch them young, bafundise i-technique landani bebe bekhula bapasa abanye lapha.
Ungwenya nguye oqeqetsha abafana bale minyaka engaphansi kwelithumi lantathu kuqembu le-Highlanders njalo usebenza loSiza Khoza kanye loSmart Moyo. Baphinda njalo kube yibo abancedisa uMelusi Sibanda kuqembu leBoson 90 lona elikhankasa kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Kamalani nguPamela noThandovulu lokucula nguNomina. Kulezi nsuku lapha ngikhona kuseSouth Africa eJohannesburg bengibhizi ngenza ipromotion yengoma ezintsha uRaisa. Tayiphi yangikhona yokuqala yamapiano ehlangene le Asian Touch. So iRaisa esiyidlayo. Ya, ingoma yangkhona is about ama-farmers abasebenza nzima lapho abakhona. So it's just ukuthi ngikhumbuza abantu ukuthi singabakhohlwa lawo lapho abakhona. So that's why i-title kungu-Rise. And kulenye ingoma njalo engiphushayo kathesi, Closer to You, lo Sean Kingston, yeah, Jamaican American singer, my beautiful girls, yeah. So ngiyajabula kakhulu ngendlela okuhamba ngakhona. So yeah, okwamanje ngihlala eGermany, so ngizabe ngibuyela khona kusasa. And into engijabulisa kakhulu kakhulu ingoma yami Luthando lo eyakuqala, eyamapiano yami yakuqala kuqala. So yangena eZimbabwe yabe ngunumber one, waya yangena la kuma DJs apa eSouth Africa, eBotswana. So yeah, into ukuthi khona is ngathi highlight ne, and then lengoma amadlozi abe ngunumber one ku American radio station. So yeah, lapho kubo BBC ngazidlalwa khona kubo BBC, into enjabulisayo kakhulu. So I'm looking forward to a greater future. Yeah,
good. Akon hlabelelo uRice so much.
URice, okay. Found that for a good life, and so today, don't wanna be the one for you. I'm falling hard, I'm breathing completely.
Siyabonga kakhulu ke nomina ngengoma yakho le ethi sadla irice. Kunenga kakhulu akhuluma ngakho sibili ukuthi ke kulabantu abasebenzayo abadla lo club sibili ukuthi kunzima empilweni, uyasebenza kodwa ungenzi okunye okufisa ukuthi nga uyakwenza empilweni. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebesigokhela. Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Ye, lingakhohlwa-ke ukuthi kumele lisithumele incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo inombolo leyi, inombolo ye-WhatsApp ye-Studio 7, +1 202 465 0318. Lingakhohlwa sibili lokusithumezela i-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.